Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle namhlanje kungolwesine mhlaka 17 Ncwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje. Amalunga ebandla le-TRC angamachumi amane 40 abotshwe ehamba ngezimota ekhankasela ukhetho eGlenview ngolwesibili. Amiso emthethwandaba namuhla. Abezanu PF bathi ibandla le-TRC lesaba ukunqotshwa kukhetho yikho selijona emithethwandaba njalo likhonona ngeZimbabwe Electoral Commission, amapolisa kanye lezinye inhlangothi zikahulumende. Ibandla le-TRC lona lithukuthele phezu kwamazwi kasikomishi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga. Yena othi ilunga laleli bandla uTinashe Chitsunge wagxotshwa yimota hatshi ukuthi wagongodwa ngabasekeli bezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-TRC abangamachumi amane 40 abagoqela oncintisa edinga ukuba ngumeli weGlenview South edale lePhalamende ababotshwe ngolwesibili behamba ngezimota bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo eHarare bamiswe enkantolo namuhla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abesisisi laba babotshwe ngolwesibili ngemva kokuphatheka kuhlelo olwekharali olokutshayela izimota zabo besuka emavinkilini awemachiphisa emzini weHighfields besiya emzini weGlenview. Amapolisa athi ananzelela ukuba lolu hlelo olwekharali beluphambana lemithetho yelizwe kungakho belumisile, kodwa abe-CCC baqhubeka bebhoda ngezimota lezi baze bagcina bebabopha. Igqwetha elimela abantu laba umnumzana Kutsai Katsere uchasisele umhlangano lendlala lezindaba ukuba betheswa macala bani.
Disorderly conduct.
Betheswa icala lokuphambanisa ukuthula. Betheswa njalo icala lokwehluleka ukutshela amapolisa ngomhlangano wabo. UGrant Moore Hakata betheswa icala lokwehluleka ukutshela amapolisa ngomhlangano wokubhodabhoda ngezimota.
UKatsere uqhubeke esithi ababotshiweyo bancitshwe ukudla namanzi okugeza okwamalanga amabili. Amapolisa athi alobufakazi ngoba abantu laba babotshelwa endaweni lapho abenzela khona icala. Kulabantu abafuna ukufakaza ngodaba lolu njalo bathi kukhona abakuthola endaweni lezi okuveza ukuba benza icala. Kusenjalo, ibandla le-CCC namhlanje belisemthethwandaba waphezulu eHigh Court ngemva kokukhweza udaba lwabo lokuthi idale libambe ngamandla abekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ukuthi banike ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll. Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Ostalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuba i-ZEC ithi izabapha i-voters roll mhlaka 19 ngomgqibelo.
Bafake isinqumo under oath ukubana bazasinika i-voters roll mhlaka 19 ukwenzela ukuthi sibe layo ibe verified lama polling stations sesibe siwazi ukubana wonke umuntu ebekwazi lapha avotela khona njalo kungabi lesitsotsi esenzakala.
Okolunye udaba, umongameli Emmerson Mnangagwa usukume izolo ntambama esiya kwele Angola emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi kwezekazi le-Africa owe-SADC Summit. EleZimbabwe likhangelele ukuthola isikhundla somsekeli kamgcinisihlalo we-SADC ozaba ngumsekeli welizwe le-Angola lona elizaba lomgcinisihlalo we-SADC. Lokhu kusolwa ngabaningi abathi kuza kwenza i-SADC ehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngemfanelo ikakhulu ekukhangeleni ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwa ngevikezayo. Kodwa oncintisa imele izanu PF emzilikazi Mpophoma kobulawayo umnumzana Admire Maskati uthi bayalamukela inyathelo leli.
Kuyinto enhle ngenxa yokuthi iZimbabwe ililunga le-SADC
ile mvumo njalo ilakho konke okuyifanele ukuthi ithathe isikhundla kusigaba sesadala.
Ngimele iThu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abe bandla lezano PF namuhla basole ibandla eliphikisayo ele Triple C besithi liyaqhaqhazela ngokwesaba ukunqontsha kukhetho, yikho nje selikhweza amacala angapheliyo okukhonona ngokhetho lolu emithethwana ndaba. Lisola njalo ikhomishini ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye layo imithethwana ndaba. Utopias Mudzingwa uyalandisa.
Ekhuluma lentatheli izindaba namuhla esigodlweni sebandla lakhe eHarare, isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthe abalungiselelanga lolukhetho ngokuhlelekileyo abe-CCC, yikho sebesola inhlangothi zikahulumende ezibona ngokuqhutshwa kokhetho ezifana leZimbabwe Electoral Commission, abeZimbabwe Republic Police, iZBC kanye lezinye.
They are now much more interested in challenging
indaba sibili ukuthi izeki lamapolisa lezinye inhlanganiso zikahulumende baqhuba kuhle umsebenzi wabo, kodwa la basebenzisaba ukunqotshwa. Njengebandla sithi abachallenge inhlanganiso lezi benqotshwe kakuhle bethule.
Kodwa wabona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi abasoze begoqe izandla beyekela lezi nhlangothi zizenzela umathanda.
Thina siyabe sifuna ukubona ukuthi inhlanganiso lezi ezisebenzela umphakathi zisebenza ngemfanelo njalo ngalokho okuhlelwe kukumthetho yethu yelizwe.
Ocubungula indaba zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uyakusekela okuchiwo ngunkosikazi Shiriedenga.
Vele indlela abaoperator ngayo babamba ama institution angu-4 aqalajikileyo. Babamba ama-court, bebambe i-parliament, bebambe i-zekio naleyo, bese bebamba abacuphi bendaba.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele, umnumzana Elton Ziki, uthi bakhala amanga abe-CCC.
Lokho esikuzwayo ukuthi i-CCC lokho ikhomba iminwe, i-CT, ZBC, i-ZRP, kumbeni i-ZEC, hatshi, ifanti i-CCC ifanti izikhangele yona ngokwayo.
Igqwetha likamnumzana Xavier Kasukwere, ovinjwe ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe njalo ecubungula ezombusazwe, unkosikazi Jacqueline Sande, uthi ukhetho oluzayo lihlazo ngoba inhlanganiso ezibona ngokhetho elizweni zisekela ibandla leZANU PF.
IZANU layo ukuthi ziphume ikhuluma into enjalo kutsho ukuthi bona babona ukuthi abantu laba ngababo, okutshengisela khona ukuthi ukhetho oluzakwenzakala mhla ka-23 August asilokhetho olufaneleyo, asilokhetho esingalithi lona lu-free and fair.
I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma labe-ZEC ngoba bebengasabeli omakhalekhukhwini wabo. Kodwa bekhuluma izolo lenhlanganiso ezizohlola ukhetho lwakuleli, i-ZEC kanye lamapholisa batshela lezi nhlanganiso ukuthi bayenza konke okusemthethweni ukuze ukhetho luqhutshwe kuhle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Topias Mudzingwa.
Ibandla eliphi uxolo ibandla eliphikisayo ele Triple C seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kwamazwi ethulwe ngusikomishi wamapholisa umnumzana Gordon Matanga. Yena utshele inhloli zokhetho ezivela phandle kwelizwe izolo ukuthi umsekeli we-Triple C uTinashe Chitsunge obikwa wakongodwa ngamalunga ezanu PF Glenview kumavika sanda kwedlula wagxotshwa yimota. Nanka amazwi kaMatanga.
On 3 August 2023, we received a case of public violence in Glenview, that is here in Harare, in which a life was unfortunately lost. The deceased, Tinashe Edson Chitsunge, aged 44, was run over by a truck in the course of politically motivated skirmishes. It is important to note that we have since arrested a total of 15 suspects in connection with this case, and all of them are being charged for public violence.
Lawo ngamazwi kasikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole kakhulu amazwi kaMatanga esithi uChitsunge wabulawa yiZANU-PF.
Kuyadanisa, kuzwisa ubuhlungu, kuyahlukumeza umoya lengqondo ukuthi amapholisa sebehave njengamapholisa kaSmith. Uhulumende weZANU-PF wenza khona ukuhiyana okwakusenziwa nguSmith, ukuthi uSmith wayegongoda abantu esebenza amapholisa ephinde esebenzise ama-courts lamasosha. Yikho-ke namhlanje uma ebesithi uThitsunge wabulawa yimota, khona kulobufakazi, kulamavidiyo, kulabantu ababelobhova, siyabazi labantu bakhona, hayi sithi sizafika isikhathi lapho laba bantu abazaba accountable, ngoba abanye lokho bebehave njengabantu ababesenza igugurawundi. Namhlanje emaNdebeleni le Midlands sithwele nzima, silabatwana, silababozi bazali, abantu abalazithupha bagongodwa njengakhona okwenziwa ngamapholisa labantu beZANU-PF. Kungenani abantu sebephiwe isikhathi esithi ikesha, ichance yokuthi uma befuna ukulungisa ububhinya lobugovu lobo benziwa izanu, ababuye baze kwichiza ngamavota abo mhla ka 23 August 2023, ngoba lwana ujaha kasoze fele ize njengegundwana. Abantu abatshengise ukuzonda kwabo, bahle bakhuphe ingcekeza yonke okuthiwa ngumbuso weZANU-PF.
Simzwile njalo uMatanga esithi yebo kulodlakela lapha lalaphaya, kodwa uthe izehlakalo lezo zinlutshwana kakhulu okokuthi kazisoze ziphazamise ukuqhutshwa kokhetho ngemfanelo.
Uma kusifa abantu ukhulumani, ufuna impi, ufuna igugurawundi, ngoba vele bona abalandaba, ngoba babulala over 20,000 abantu besintwini ngegugurawundi. So uma kusifa abantu 2-3 bona babona ngani ngamakhaza, hayi sibuhlungu, abantu bazaphindisa ngevoti.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TCCC, elikhweze izolo udaba lokuvota kwabakubutho lamapholisa emthethwandaba, lithi kalisoze lamukele impumela yokhetho lwabavote ezinkambeni ngoba ukhetho lweposo lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla leli lithi ikomishini yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yephule umthetho ngokuqhuba ukhetho lwe-postal voting lolu ezinkambeni njalo lokudinga amaphepha okuvota ingazisanga abancintisa kulolu khetho. Umgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kuliqiniso ukubana sebevota ezinkambeni labo abazahanjiswa endaweni ezitshiyeneyo ngeviki ezayo kuqhutshwa ukhetho. Uthe amabandla wonke kawavunyelwa ukuhlola ukhetho lolu ezinkambeni zamapholisa lamasosha, kodwa i-TCCC yona ikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi konke lokhu ikwephula umthetho. Ithi ibandla elibusayo lesaba ukuba amapholisa alakho ukuvotela amabandla aphikisayo njengalokho kwenzakala ngo-2018 eHarare lapho avotela khona umnumzana Tendai Biti owayekumanyano we-MDC Alliance owanqoba umnumzana Terence Mokope owebandla leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TCCC endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee. Unkosazana Mlotshwa usungula lingxoxo.
nxa ukuthi kuyinto engethusiyo kabasekele election le si observe kabasekele sibe lama polling agents khona lapho ngenxa ukuthi sabake bakunanzelela ukuthi ubithi wake wawina kuthi ukuthi bona sebe kugwema ngokuthi bayenze command voting akwenzi babuthi ube ukuthi ube ngumdlali wegame uphinde ube ngu referee futhi akube lamanye ama referees that are outside ZANU PF. Let people vote. Kube lama independent people who are going to be looking at that vote. We need that. It's very important.
Kona poke kolite iko nganu ya stupa. Kaya nzani, pati o referee is ZANU PF, o referee is ZEC.
I feel opinion so kuta ma police aboge ngabe ZANU PF. That's supposed to be apolitical. Although she was so good, I would have a moment to ongaba apolitical. Whether I'm police or whether I'm social, kumbe, umfundisi, kumbe, wini, ulakho alakho enhlizweni yakhe azabakwazi ukuthi hayi mina ngifuna uhamba ngehlangothi lona so akulatembe nginanabana abenza lokhana bakwenze vele ukuhlala kusenziwa njalo mnyaka yonke akukaze kutshintshe bavota njalo vele lina ama-polling agents enu akhona avunyelwa ama-observers akhona avunyelwa sasingeneni uma-police stations wonke lawo athe khwabalala all over the country singeneni siyenze i-election yethu nxa omunye esenqotshiwe avume kuhle modestly so that at the end of the day sifake iZimbabwe phambili azifakele amapolitics phambili. We must learn ukuthi mina lawe sakhelene zinini akumelanga ukuthi kona siphoqiswe yiloko okwenzakalayo okuzenza namhla ka 23 after mhla ka 23 kumele sihlale ku City Club kumele sihlangane kube bani bani sibe sonke endaweni sibe yimi
siyakuzokhulela
kumele sibambe into le
siyakuzokhulela nxa kusenzakala konke lokhu mamlojwa pocketo luza kuqutshwa njani.
Mina ngibona ngani uGolide uaddressa iissue wrong. The issue is akusikuthi tinasithi amapolisa ngawezano hachi asichongo njalo sithi amapolisa akawavote ama EU observers lamanye ama observers accreditiweyo ekhona lamapolling agents ethu yazisiwe esikwalayo kuphela ukuthi ZANU ibe iplayer iphinde ibe ngureferee emachine le esifuna ukuyidlala ongathesi nxa ama election esebiziwe semenye zelwe kuthi ukuthi ubaba Nelson Chamisa a candidate in this election kuthi ukuthi ubaba uMnangagwa is a candidate in this election so akumelanga abe ngumphathi ntambo yena abe engu candidate to election afali sibili bantu bakithi Golide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho kodwa sithi ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngureferee at the same time obviously impemba ngeke uzithayele wena xa lisenza into wrong kubi ukuthi amapolisa enziswe i-command voting kabavote okusentandweni yabo abakufunayo antsho ivoti liyilungelo lakho ivoti liyisikrethi yakho kanti abakhulu bamapolisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenzisa i-command voting yikho kuphela esikhuluma against we are just saying you cannot be a player and a referee at the same time
giba khonapho Golide
umamlojo ayisiko vele khonoko thina njengeZANU PF asiko kwa vela sivotisi, lati si player nje ngadi, asivotisi vela asifiki ndawo tizo kwa pa lati si melele kubona ukuthi sure emapolice kwa pa sizathola amavota amangaki kuphela, nje ngoba lani limelele impumela efana nayo athina asikho ndawo lingazifaki njengeZANU PF phakathi kwabantu even emapolisini enkambeni ukuthi benze njani i-adressani bona lingafaki iZANU PF phakathi yikho lapho eliphambanisa khona sesithi iZANU PF siyenze so a-a wothina amapolisa ayenze so siqedelani labo ngoba lathi sifuma kwazi kanti uba bakwenze njani khona okana khona ngale kumbe nxa kuyizeki asine yizeki sifuma kwazi izeki ikwenze njani khona ngale ngoba lathi sinjani sifanana lani mama asishaye impemba thina la thinapha simelele ukudlala inguqu lapha silabo Peter Ndlovu labo konjela esitedem labo sifuna ukugoza enye indlela ongasozuyibone mama
mamlotho
hayi lamele ukugcina ukuthi hayi uGolide ngiyambona ukuthi yena he is playing to the gallery he knows ukuthi they are expecting a win from i-command voting le abayitholayo kubi nxa kade bekubona ukuthi yinto embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi zekhi isiyakwenza si-election ama-stakeholders wonke engekho present kuthi ukuthi they tend to benefit from whatever is happening emapoliseni that's why bengakahlabi ukuhlaba umkhosi nasihlatshisa umkhosi yikuthi we feel ama-observers kumele abekhona ama-polling agents ethu kumele abekhona ama-ballot siwabone ukuthi qeda ukuvotwa yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili uGolide uPeter Ndlovu wabunelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo
unkosazana Nonhlanhla Mlotsha ngoyibandla le Triple C ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma. Amalunga amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhangasela ukuba ngamalunga edale lephalamende emela inkulumane abe lengxoxompikiswano lapho athole ithuba lokuveza afisa ukukwenzela uZulu engakhethwa ngeviki ezayo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo zihlangene lezakhamizi zenkulumane kobulawayo zikhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho lolu ngokuvota. Okukodwa okuvele kulabo abafisa ukumela lumuzi edale lephalamende yikuba bonke bathembisa ukuthi bengavotelwa banqobe kulolu khetho bazaletha inguquko bathuthukise ilokitshi leli njalo bamele uZulu ngendlela emqotho. Umnumzana Desire Moyo oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ukhuthaza abahlali benkulumane ukuba basukume ngelanga lokhetho bayevotela inkokheli ezabamela ngokugcweleyo.
Ngilifisela ukuthula, ngilifisela ukubambana, asihlaleni sazi ukubana ilanga lokuvota ngomhlaka 23 August, njalo afteryo sivotele nini inguquko, sivotele nini i-CCC elabakhokheli abaqotho abazadinga ukuletha utshintsho kithi sonke.
Unkosikazi Nompilo Bebe, ofisa ukuvotelwa oyebandla leZimbabwe African National Congress, uthi ulesifiso sokuthi angene ukuze lengezwe inani labesifazane edale lephalamende.
Seems I'm the only candidate ongumama obe ekhona engukhangelelayo ukuthi let's advocate for omama ukuthi sibe lezibindi sokuma kupolitics.
Umnumzana Andrew Ndlovu, omele ibandla lezaphu, laye odinga ukumela lesi sigaba ephalamende, uthi bazimisele ukuthi balandele umthetho sikhathi sonke.
Come 23 August, kumele ngingene, ngimele ephalamende, ngimele abantu benkulumane constituency, ngikhangela ukudefenda iconstitution yelizwe okuyiyo abayivotela ngereferendum.
Umnumzana Freedom Murechu, inkokheli yabatsha kobulawayo ekubandla lezanu PF njalo emele ibandla leli kukhetho lelunga ledale lephalamende, uthembisa inguquko enkulumane nxa izakhamuzi zingabakhetha ukuba ngabameli babo.
Ubulawa omhle athi simaze ngobulawa omhle setshintshe waba ngokunye. Kumele sisebenze ndawonye, imigwaqo ifile, akulamanzi, amanzi ayahamba, amaparks abantwana abasenendawo zokudlalela, amasiwa ageleza everywhere.
Unkosikazi Hilda Banda, umhlali wenkulumane, ukhuluma ngokwelatshwa akuthole mahala lamhla phansi kohlelo lwezakhamuzi oluqhutshwa lilunga lezanu PF elincintisa lifuna ukumela inkulumane.
Bengingazi ukuthi kulohlelo ngahlangana lalo, kodwa into abangenzele yona bengingayicabangeli. Ngiyagula ngila, amaphilisi ngiyaswela, ngilamali yokuthenga wona amaphilisi okufanele ansize, kodwa namhla ngize ngawathola.
Inhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association ndawonye le-Election Resource Center zihlanganise izakhamuzi zenkulumane ndawonye lenkokheli ezifisa ukubamela edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga abancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edale lephalamende baya phambili ngemikhankaso yabo bethembisa uZulu wePlumtree inhlelo zentuthuko. Omunye wabo ngunkosikazi Bekezela Maplanka omela ibandla le-CCC.
Ibulilima constituency from 1980 Isaac ibele candidate engumama. Mina ngingumama wokuqala okuma ebulilima, ngimelela isigaba sakithi sebulilima. Njengoba kunjalo nje kunengi lesikhangelane lakho ukuthi sikulungise ku-constituency yebulilima. Okokuqala ngizakhuluma ngemigwaqo. Imigwaqo vele kayihambeki. Sileyo mgwaqo osuka ePlumtree siya kondolwane kawuhambeki, imota zihamba nzima. Silo mgwaqo osuka ePlumtree via Dombodema usiya eHingwe kawuhambeki, imota zihamba nzima. Ama-bridge afile, imota zichapha nzima. Ikakhulu isayidi leHingwe khona ngale kule bridge eliyingozi kakhulu ezimoteni. bese ngikhuluma ngomgwaqo Plumtree Vaya Machinge ufile akuhambeki. Ngikhulume njalo la ngomgwaqo Plumtree Machangane ngomgwaqo ofileyo kakuhambeki. Madlambuzi Road ufile kakuhambeki usiyafika eBhambathi. Yonke imgwaqo engiyibalileyo imoto ingaphuma kuphela ihambe iyabuya ingena egarajini. Ngokunjalo ke silomlando ukuthi silungisele abantu bebulilima umgwaqo ngoba kabala ndlela zokuhamba kulamabhasi ayihamba khona ngale imigwaqo yonke nale engiyibalileyo abanikazi bamabhasi bagcina bekhipha ngenxa yokufa komgwaqo. Bese ngikhuluma futhi ngezikolo. Indaba yezikolo ibuhlungu kakhulu ngoba abantwana bafunda kachana, izikolo zindlutshwana esigabeni sakithi sebulilima. Abantwana basuke ekuseni ngo-4 baze baphenduke ntambama ngo-7. Umango uhanjwa ngabantwana mkhulu kakhulu. Engingafanisa lokuthi umntwana uhamba 10 kilometers ukuya esikolo, 10 kilometers ukuphenduka. Ngeviki umntwana uhamba 100 kilometers.
Yebo uthi zonke lezi zinto izanu yehlulekile ukuzenza kodwa yona ithi isilethele uZulu intuthuko ithi umnotho usuzinzile kanti lemgwaqo okhuluma ngayo izanu ithi hayi imigwaqo isilungisile njalo iyalungiswa.
Hajj ayisikho ngoba kunje ngikhuluma abadala bavele bahamba nzima imango yonke nale engiyikhulumileyo. Abadala izibhedlela ziyabashotela kakulamanzi. Konke khona lokho engikubalileyo izinto ezamazama azizange ziathendwe akulamuntu akwanaka ukuthi azilungisele abantu bebulilima. Ngokunjalo ke ibandla engililandelayo, ibandla engilimeleyo ele-CCC lithembisa ukuthi lona liyibandla elimelele uZulu wonke weZimbabwe. Njalo nxa liwina, liwinela umuntu wonke, linqobela umuntu wonke oseZimbabwe, linqobela isizalwana sonke seZimbabwe. Konke okuhluphayo ukukhangelane lemsebenzi, ukukhangelane lobunzima bamanzi, ukukhangelane lezibhedlela, zona lezi senke ngakhuluma ngazo, ibandla le-CCC lizabona ukuthi abantu baphila kahle, zonke izinto zona lezo ziyalungiswa.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngowe-CCC oncintisa edinga ukuba ngumeli webulilima ephalamende. Sixoxe njalo loncintisa kukhetho lunye emele izaphu umnumzana Atwell Ndlovu.
Thina njengozaphu into esithembisa abantu ikuthi amandla ezabelweni ngolimi lasemzini abathi devolution of power nokuthi u-corruption ubusela buqede ngazo zonke indlela njengoba lamanga lawa akhulunywa iqembu lezanu eliyilo elibusayo sifisa or sifuna njengaba ukuthi abantu bezize bekhululekile ngoba yinto eyalwelwa ngabantu bengaphansi kwezaphu futhi balwela ilungelo lokuthi bevote ivote labo lihlonitshwe.
Inkohlakalo okhuluma ngayo lizayilwisa njani, lizayiqeda njani ngoba umgabe wayechikhona lokhu khona lanamhlanje umnankagwa uthi ulwisana layo kodwa lokhu igxilile.
Njengoba sibeka nje ukuthi sikhuluma nge-evolution of power amandla ezabelweni, hhayi okukhona kathesi abakwenza sengani yi-devolution of power, sikhuluma ngamandla ezabelweni njengabantu abemathebeleleni South. Sifisa ukuthi uma singanqoba kulolu khetho, abantu bemathebeleleni South sikwazi ukuzikhangelela umnotho wethu, sikwazi ukuzikhangelela abantu bangakithi, sikwazi ukuthi wonke umuntu uyathola ezimpila kahle, uya esikolweni, uya zonke izidingo zoluntu sihlangabezane lazo. Kuthi ama-ofisini kahulumende senze ngesiqiniseko sokuthi ubugebengu bona lobo batshiwa umgaba obuloko buqhutshwa ngumnankagwa.
Umnumzana Atwell Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edalele parlamente emele ibandla lezaphu. Oncintisa esigabeni esifanayo emele ibandla lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile. Kwanele Mthwakazi omuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.